Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 9 Nhlangula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani lababulawa ngumkhuhlane we COVID-19 liqhubeka liqansa elizweni kulandela ukubhubha kwabanye njalo abayisithupha kumanani akhitshwe izolo. Ababili abakhululwe ejele ngemva kokuvalelwa ngesikhathi ibandla le-MDC lisakhokhelwa ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai bathi baza kuya kucele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
President uxoxe labo ngempilakahle yabo, waxoxa labo ngokuthi azwisise ukuthi bekunjani khona entilongo.
Izakhamizi zakobulawayo kanye nabasomabhizimusi sebemukele inyathelo elisanda kuthathwa amapolisa elijonge ukwehlisa ubugebengu osebubhahile elizweni, bachiya abanye bebhubhile, abanye belahlekelwe inotho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Inani lababulawa ngumkhuhlane we COVID-19 liqhubeka liqansa elizweni kulandela ukubhubha kwabanye njalo abayisithupha kumanani ayethulwe izolo. Abangamachumi ayithoba minwembili 83 babanjwe igciwane le-coronavirus. Lokhu kwenzakala inani labahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 lisehla nsuku zonke ngezizathu ezijiyeneyo. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abedlula inkulungwane 4237 abahlatshwe ijekiseni le kumanani ayizolo. Kodwa ngesuku ezedluleyo uhlelo lusanda kuqala olokuhlatshwa kwabantu, kwakusiba labantu abedlula inkulungwane ezinhlanu 10,000 abahlatshwa ngelanga. Lokhu kwenzakala uhulumende esengezelele insuku zokuvalwa nge-curfew kwedolobho leKwekwe lapho okubikwa kulomkhakha we-coronavirus obukhali ovela kwele-India. Ababili abasanda kukhululwa entilongweni, umnumzana Tungamirai Matsokere lomnumzana Last Maingahama, bathi bazaqhubeka besekela ibandla le-MDC Alliance ngoba yilo elingasusa esihlalweni ibandla le-ZANU-PF. Omunye owabotshwa labo esetheswa icala elifanayo unkosazana Yvonne Musarurwa wathi ekhululwa ejele wasola kakhulu icele likaChamisa waya kwelikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Izolo umnumzana Nelson Chamisa uvakatshele umnumzana Matsokere lomnumzana Maingahama. Bobabili babotshwa ibandla le-MDC lingakehlukani, umnumzana Matsokere engukhansila, umnumzana Maingahama elilunga le-committee ye-national executive. Ababili laba bagwetshwa ukuhlala okweminyaka engamachumi amabili ejele kodwa bathe bevalelwe okweminyaka eyisitshiyagalombili. Umthethwandaba we-Supreme Court ngeviki edluleyo wabathola bengelacala lokubulala. Bathi balakho ukumangalela uhulumende ngalolu daba bedinge inhlawulo. Ixuku labantu likhokhelwa ngumnumzana Chamisa liyebona uMatsokere phandle kwendlu yakhe lapho athola umkakhe labantwana bengasekho evela ejele. Umnumzana Chamisa lomnumzana Matsokere babonakale bekhuluma kulumbuthano. Umnumzana Nkululeko Sibanda yisikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa. Umnumzana Sibanda uchasisele usithandekile Mhlanga okuningi okwenzakale embuthanweni lo kungxoxo elandelayo.
Umongameli uhambe kuhle kakhulu ukwanisa ukuxoxisana laba ababebotshiwe abatholakale bengelacala ngemva kokuba sowukhangela ukuthi umantshi wokuqaleni kumbe singathi umthethondaba wokuqala wawuphambanise ukuhambisa umthetho uthumela laba bantu ejele. President uxoxe labo ngempilakahle yabo, waxoxa labo ngokuthi ukuthi azwisise ukuthi bekunjani khona entilongo lokuthi bazwa njani ngesikhathi ngokuthi sebephumile njalo waxoxisana labo ngokuthi bakhangelela ukuthi bazaqhubeka phambili besenza njani ngezipilo zabo njalo ngemisebenzi yabakade bevele beyimema bengafakwa entilongo kwababili labo
kodwa wabona isimo sabo besinjani lamhla bebona umnumzana Chamisa njalo kuyini abaxoxe ngakho
bathakaze kakhulu ukubona bevakatshelwa ngupresident uChamisa esimaziyo ukuthi uthanda abantu njalo uyaphatheka kabuhlungu ngendlela ilizwe eliphethwe ngayo njalo ngendlela ilungelo lwabantu malunga labantu ephethwe ngayo kuleli lizwe bakhanye benokuthokoza okukhulu kakhulu njalo bethokozela lokuthi baphumile entilongweni besulwa izijejiziso lezi akade bezifakele zamacala abangenzanga kuxoxwe nje ngempila kahle yabo lokuthi ejele babonani njalo lokuthi bangafisa ukuthi lizwe libe liqhubekele phambili kanjani
umnumzana Chamisa uthe suka lapha siyambona nje lapha kubomabona kude ekhuluma labantu ungasitshela ukuthi kuyini kahle kahle ade kwenza lapho abe bhota bhota khona
uMthungameli uChamisa usebenza kanzima ukuthi akhuthaze uZulu weZimbabwe ukuthi baphatheke ngodaba lokulungisa ilizwe njalo baphatheke ngodaba loku thola ukuthi bayananzelela njalo bayasebenzela ukulungiswa kwamalungelo abo ngalolu hlobo ulokho eqhubeka esiyaphambili ngalolu daba liyakwazi ukuthi uZulukazi weZimbabwe uyakwazi ukuthi kade simnumzana upresident Chamisa ulohlelo olukhulu kakhulu olokukhulumisana lokukhuthaza izizalwane zonke nje zelizwe ukuthi zipange zikhulumisane kusetshenzwe ndawonye kwakhiwe umkhumbi omkhulu ongaletha inkululeko kuleli lizwe umkhumbi wezizalwane zonke zeZimbabwe ngibone ngani lokho ikwade kusenziwa ngupresident siyazi ukuthi uhlelo lwakhe lolu ole citizens conference for change luhlelo olungakhulula elizwe lethu nxa lungakhiwa ngendlela upresident aqhubeka elwakha ngayo
lo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare izakhamizi zakoBulawayo kanye labo somabhizimusi sebemukele inyathelo elisanda kuthathwa ngamapholisa elokwalisa abantu ukuthwala izikhali ezifana lemibhobho, ingqamu, induku, imikhonto, amahloka, amarekeni lezinye ezishiyeneyo ngenjongo yokwehlisa ubugebengu osobubhahile kuleli dolobho. Izigebengu ezihlasela zihlome ngemibhobho sezibamba inkunzi ngitsho lasemini libalele njalo sezigqekeze amabhizimusi amaningi agoqela izitolo, amagalaji, amafutha, ezimota lokubamba izimota ezithwala imali ezifana lebithwele imali yakwe-Chopies kumaviki adluleyo. NgoLwesihlanu zibambe inkunzi igalaji lako floor eChabalala zadubula owesilisa osebenza khonapho walimala kakubi esifubeni. Isikhulumeli samapholisa kuleli dolobho umnumzana Abednico Ncube utshele inkundla yentathelizindaba zesite ukuthi benza konke abakwenelisayo ukuqeda ubugebengu lobo. Uthi njalo imibhobho esetshenziswayo ingeniswa elizweni ngudlu ivela emazweni angawaqambanga. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Semukele imizamo yonke engabe isenziwa ngamapholisi ukuthi kwenqatshelwe ukugwelegwele lokugebenga nobudlova lobo sobukhona edolobheni lakoBulawayo. Njalo siyakunanzelela ukuthi umthetho wokuthi izikhali ezilimazayo zingathwalwa kawuqalisi namhlanje okuwa wabakhona vele eminyakeni edluleyo kumbuso odlulileyo. Ngokunjalo ke siyakukhuthaza ukuthi umuntu othwele isikhali esingabe singalimaza omunye umuntu ehlelwe licala abe lecala ngoba khonokho yikho kubangela ukuthi umuntu engazonda kube lula ukuthi athathe leso sikhala limazi omunye. Kune sikunanzele futhi ukuthi esikhathini esiphila kiso lapha kobulawayo abantu kakhulu laba bathathela abanye bese ngathi abalimaza abanye babangela abanye ezindlini sebethwala kakhulu imbobho. Yebo yebo ngabe bethola amarekeni bethola imkhonto bethola izingqambe bethwele amahloko kodwa ke esesikwesaba kakhulu kathi singabantu abathwala imbobho sokuyiba sebehlasela abantu ezindlini zabo sokuyiba sebecathamela abantu nqa behamba sokuyibo njalo sebegqekeza ezitolo bethatha imali esabekayo.
Akhona yini amanye amanyathelo elibona engasiza
ukuthi sehlise bese nqabele ubudlongdlongo sobukhona edolobheni lakobulawayo? Kudinga ukuthi izakhamiza kobulawayo zibambane lawo amapholisa. Amapholisa la asebenza ngokuzikhandla ngokuzimisela. Okokuqala, izakhamizi kazibe yizo eziwuhlabaze ulawo lomkhosi nxa zithe zananzela ukuthi kulezi gebengu ezihlala ezigabeni zazo. Uke wakutsho okhulumela amapholisa uNspikitu Ncube lapho ukuthi izakhamizi kazibe yizo ezisukumela phezulu ngoba yithi esebe sisazi njengezakhamizi ukuthi endlini enje lenje lenje kuhleli izigelekete kuhlala izigebenga kuhlala amasela. Ngokunjalo ke kasukumeleni phezulu siripote nxa kuyukuthi kukhona esikwaziyo ngezigelekete lezo. Sibese sithi ke amapholisa lawo nxa ethe ancwetwa indlebe kasukumele phezulu angadonsi inyawo njalo agijime sibili ngesiqubu esikhulu afike lapho kuyabe kuthe kwabonakala khona abantu abayizigebenga. Ngokunjalo uzafica ukuthi emalokitshini uzananzela ukuthi bakhona abantu ababonakalayo bezulazula ngezimota lezi zakulezi nsuku ama-Honda Fit lama-Wish lapho. Ukukhathele ukuthi ke amapholisa ngeze umbiko njalo ukuthi lapha sibona imoto esiyisolayo enje asukumele phezulu kwenzeke ukuthi enqabele imgulukudu le engabi khona. Kube sokusithi ke lapha amabhizimusi nxa kukhona abakusolayo bangabona umuntu lokho ezulazule ngena ema ezitolo zabo lapho labo bawuhlaba bawula umkhosi bathi ukuthi lapha kulo muntu esimcabangela esibona ngazanthwa injongo yakhe kayicace kuhle. So ngokunjalo ke sikukhuthazayo ukuthi uzulu lamapholisa akusebenzelana endawonye ngoba izigebenga ngabantu abahlala kithi khona apha sikuthi ngabantu abahlala kwenye iplanet. Sihlala labo khonapha siyabanye siyabaza abanye bayasifida. So ngokunjalo ke siyakhuthaza ukuthi nxa kukhona esikwaziyo ngezigelekede ngezigebenga lezi asukumeleni phezulu sazise amapholisa la. Amapholisa asukumele phezulu nxa izithe zakhamizi zawuhlaba umkhosi ukuthi kukhona ezikusolayo.
Umnumzana Thembelani Dube yisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Untungameli uphinde waxoxa njalo losomabhizimusi umnumzana Edwin Dlovu othi abamabhizimusi abasahlalisekanga kuleli dolobho.
Silokudana ngobugebengu esibona sobubhahileke edolobheni lakobulawayo lapha bubangelwa izizathu ezitshiyeneyo ezinenge. Okokuqala, sananzelela ukuthi umnotho welizwe leZimbabwe kawumanga kuhle. Yikho kungenzakala ukuthi bona laba balembobho bakhona abasebenzelana lamapholisa kumbe abasebenzelana lombutho abenza ubugebenga bona lobo. Ngoba phela abantu makhaza kathi izikhali bangazithatha ngaphi. Okwesibili, sinanzelele ukuthi uhulumende uvalele imisebenzi eminingi kakhulu abantu bemichova bavalelwe ukuthi bangasasebenzi. So nxa bangasasebenzi akuselandla la yokwenza imali. Silokucabangela ukuthi kungaba ngabanye babo bona labo bakade besebenza emthoveni bebechayela kumbe bengowindi kumbe besenzani abalahlekelwe amabhizinesi enalawo babangaselo kokwenza. Yikho ke sebengena ke kubugebe ngabona lobo bokuthi behambe ke behlomile ke behlasela ke izindawo ezijene ehlanisela ke izitolo lalapho kuthelwa khona amafutha okunatha ayizimoda. Kuyinto edanisayo kakhulu nalesi ibona isise senzakala.
Njengabo somabhizimusi lifisa luphathwe njani lolu daba?
Kuliqhaza lamapholisa ukuvikela umphakathi. Yibo kumele babone ukuthi sivikelekile ke singumphakathi. Kumele ke kube lamapholisa ke amaningi ke ahamba ekhangela izindawo ezilamabhizimisi kakhulu ekuseni kakhulu kumbe nxa sokuntambama ke bapatrole ke lezo zindawo kwenzela ukuthi ke bugebenga ke buyehle. Bese sithi ke la uhulumende futhi kangafaki imithetho enqabela ukuthi abantu baziphilise. Imithetho enjalo kumele ayesule avule abantu basebenze, avule economy kwe-transport industry kuvumakale ukuthi abamchova labo bangene kube le competition lo zupho abantu sebezikhethela ke ukuthi bafuna ke kugadani. Bese kusithi ke lazi nalezi ezingela ama number plates ama Honda Fit lawo kube le ndlela uhulumende ke abanika ke imvumo esemthethweni ukuthi labo bathwala abantu labo babe ngama taxi ke bathwala abantu bese bezikhethela ukuthi ngizagada i Honda Fit ngizagada umchova Zakata, uzubukho nzakatani, umuntu azikhethele. Ikuqakathekile khona lokho, kodwa ke kuliqhaza ke lakhe uhulumende ke esebenzisa amapolice ukuthi abone ukuthi umphakathi uvikelekile. Ikho kuyadingakala ke ukuthi ke kube lama patrols ayenziwayo ke lapho kuhlala khona abantu lemisebenzini lapho abantu abasebenzela khona, kwenzela ukuthi umphakathi uphephe ngoba ke sithwele nzima ngalesi sikhathi. Yebo kambe okunye kwabangelwa abo corona bona labo, kodwa ke uhulumende ke nguye okumele abone ukuthi konke kuyalungiswa, konke kuba sendleleni, umphakathi uvikeleke, abantu bavunyelwe ukuthi baziphilise ngendlela esemthethweni, njengokuthi babe lamakhombi ke bachovise kumbe babe lama-underfeeding nalawo ukuthi ayimchikachika bayenelise ukuthi basebenze.
Umnumzana Edwin Dlovu ngusomabhizimusi wakoBulawayo ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekhona le koBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Amaphephandaba lemisakazo yakwele South Africa alodaba lokuthi unkosikazi Goshiyene Tamara Sithole wesigaba seGauteng ubelethe abantwana abalichumi 10, amantombazana ayisikhombisa labafana abathathu. Lokhu kumenze waba nguye owakuqala ukubeletha abantwana abalichumi engasebenzisanga mithi. Obe nguye owabeletha abantwana abaningi ube ngowemali, owazala abantwana abayisithoba munwe munye 9. Iphephandaba le-Chronicle lithi umama wechisuma eJambezi uHenrietta Chuma ugijinyiselwe esibhedlela elehloka elithone ekhanda ngemva kokuxabana lomne wabo ocathengelwa ukuthi ugula ingqondo omgamule wabaleka. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyabingelela lonke ma-journalist akithi ku-Studio 7 khona ngapha e-America labo bonke nje abasebenza indawo zonke bengabe Studio 7 besinika indaba ezinhle. Ngibingelelayo ngu-Modikhayi Ndlovu labalaleli bonke bathwakaza abahle bantu bakithi. Ngi-concerned kakhulu yini indaba singavuli imiqondo yethu bantu bemathebelini komthwakazi, sizenzele okwethu umthwakazi, isinikele lendo kulandela abantu abasithwalisa nzima abasiphilisa igroup. Ngilitshele into eyi-1 bantu bakamthwakazi, ngitshelwa yimomolikhaya umnankakwa lowo mpresident ohlezi esitulweni nguye umuntu owayesipha ama-orders okuebulalisa abantu ngesikhathi se-ground lakathesi lokhu ebulala kamambe ubulala. Baningi abantu ababulawa kuhlungu ngama-orders kamnankakwa. So bantu bakithi, asichallenge lento zezimbabwe, asibeni ngumthwakazi ngesandla sikamqondisi nge-MRP.
Yebo. Linjani ku-Studio 7 namahlabezulu nje jikelele. Ngagade lo okhulumayo. Ya, ngithi mphendule ubaba lo othi hayi abantu bakamthokazi bengaze bakhala. Hayi, kulilungelo lethu baba lathi ukuthi sikhale. Singama-citizen neZimbabwe thina. Hayi, kumele sikhale ma okunye kungahanjiswa kuhle. Into uyabona ukuthi yes, abantu singeke sibavuse, but hayi, inhliziyo zabantu kumele zithotshwe. Kumele zithotshwe. Lathi sinje satshaywa esikolo singabantwana besikolo, sibuhlungu ngakho lokho. Sitshaywa sivele siyinzalo yeZimbabwe khonana. Lokho ukuthi kuthiwa kulobo bana bavele South Africa, sasingaphi thina, sasingekho. Sikhuluma ngokwenzakale lathi sikhona khona la. Yikho kumele kulungiswe. Ikuzathola ukuthi elizwe lethu leli vele kuzasithathela isikhathi ukuthi kuzokulunga, ngoba abanye babele umkhumbulo othile, omba abanye belomkhumbulo othile. Asifuni ukubambana, basibambaneni sivusa ilizwe lethu. Yikho lapho sizalule khona, kumele silungise. Ubaba lo nxayeni sithi kusingaze sakhala sivuke siyenze sizenzele. Yena kasitshela ngama-projects asewenzile esigabeni sakhe lapho asuka khona, sibone sibili ukuthi hayi, indoda iyadonsa. Hayi, thina ezethu inhliziyo ezibuhlungu. Anti uyabona ukuthi lakathi esinxa sikhuluma ngelitshe leli, abantu bathi litshe lijontshiwe. Hayi, kalujontshwa lithethwe ibona ababusayo abazama ukuvala ubufakazi babantu abababulalayo. Ngakho ngokunjalo kumele lathi sikhale sithi ukuthi hayi iphendulisane lithi lethu akulungiswa ukukhulunyiswana. Kulokuthi bebeleke bethatha.
Sanibonani balaleli nabasakazi be-Studio 7. Mina into nje sangimangaza yile yokuthi ma kufaka itshe lesikhumbuzo lapho ebhalakho ibelokhu likhishwa ukuthi lo muntu olikhiphayo uphezu kwakhe, uphezu kwayiphi into, uphezu kokwenzani. Yinto nale engigidayo ukuthi kati lelo lisho itshe likhishelwane. Ngubani nalo ovele alikhiphayo othi likhiphelani sizatho bani? Hayi bo, le into angiboni kuyinto elungile leyo. Laba bantu bahamba kabuhlungu, bahamba isikhathi sabo sokuthi bahambe emhlabeni singakafiki. So ma ngabe futhi sokuzothi ma sebelele kube kukhishwa itshe labo eliyisikhumbuzo elizoba isikhumbuzo lakubantu abethu ukuthi ma ngabe abantu abethu sihamba nathi emhlabeni besale kuyisikhumbuzo sabo, kusale kuyihistory yabothi ngonyaka othile kwakwenzeka into enje, ngonyaka othile kwenzeka into enje. So kuyofika omunye umuntu afike nje ayikhiphe nge-2 minutes kube le into ithe yakhiwa iqede imali neyinkulungwane neyinkulungwane ezakhe leyo nto leyo. Kusho ukuthi lo muntu oyikhiphayo ngumuntu vele ovele ayazi ukuthi le nto izosala isikhumbuzo, leso sikhumbuzo esiyomhlukumeza yena, okuwuye futhi owathatha imiphefumulo yalaba abantu. Bona laba abantu abakhipha lelo litshe, lelo litshe lelo kusho ukuthi naku lo isinyama siyabalandela sizobathola, ngoba laba abantu bahambe ngenhliziyo ezibuhlungu. Namanje balele mange bangabalele mangabe baduduzwa lapho, omunye afike ekhiphe ingubo yabo phezulu. Uyayibona ukuthi laba abantu bengake inhliziyo zabo zikhululeke. Mpela lo muntu loyo angazi ukuthi uhulumeni walapho iZimbabwe, uhulumeni wethu uthuleleni, uthuleleni kwenzeka into enje. Akakhuzi ngani oro singathi sishaya induku, sithatha induku sifihle emqubeni. Vele uhulumeni nguye owenzayo lokho, kungayisikho ufiki ngabe kuqondane naye, ngabe kudala ekuphakameni. Akusikho ukuthi litshe liyokhishwa, likhishwe liphindelelwe, likhishwe liphindelele, athule avale umlomo abheke eceleni. Wuye isenzo sakhe leso, singakufihli lokho, isenzo sakhe lokho kwenza vele ngamasibomu. Akwenza avala ukuthi kuyosala kuyihistory enjani kuye, ngoba lokho kwenziwa nguhulumeni. Uhulumeni lo okwakumele ukuthi ngabe uyasivikela, kodwa kwaba nguye osibulalayo. Hayi uhulumeni loyo loyo angazi ukuthi uyobusa nini, angazi ukuthi uyophuma nini, angazi noma uzophuma sokwenze njani, ngoba inhliziyo zabantu zihlukumezile. Asikhethi kwamanje ukuthi yebo ezamaNdebele uzihlukumezile ekuqaleni, kodwa kwamanje uhlukumeza kwasani. UyiNdebele, uyishona, ngumtonga, ngumvenda, ngumsuthu, wonke nje lapho kulelalizwe. Uhulumeni lo sekasithathe wasifake egehena, ubona ilizwe lingalamali, kuthiwe ilizwe elinganamali amazonke namali. Phela le ibhonda kusimali lokho, iphepha nje sampuli yokuthi lokho kwakwaba yimali. So lokho ukuthi ilizwe linganamali liyabona ukuthi bebe sebekhala ngokuthi abantu abangaphandle bezwe bezo-investa. Bazo-investa kanjani lapho unganamali khona? Uzo-investa kanjani imali yalaphezulu? Ungeke uzuyithathe uyengena naye kutswana, ungeke uzuyithathe uyengena naye e-South Africa, ungeke uzuyithathe uyongena naye e-Britain, kodwa iphelela lapho nje around lapho. Imali bani leyo leyo? Imali bani leyo? Angithi imali yokuthusa yokuvala thini silapho ngaphakathi eZimbabwe? Kuthiwe kunemali, akunamali eZimbabwe. Sikazikhohlisa, ayikho, akuna sente eZimbabwe, akuna fakol.
Sanibonani, sanibonani ku-Studio 7. Hayi siyabonga, siyabonga indabeni isithumela zona. Hawu ujabu uthobela lana e-Brown Fisher. Hayi ngibonga kakhulu indaba ezinhle nisithumela zona ku-Studio 7. Kodwa akikhona into engixakayo lapho, nakuthiwa amatshe ayatshontshwa abantu abashonayo. So engatshontshwa kanjani kanti ngoba uhulumeni ukhona ugade yonke into, uyomela wona ukuthi abantu bakhe baprotekta njani. So nawe ukuthi amatshe amathuna esikhumbuzo ayatshontshwa, kusho ukuthi obvious uhulumeni akafuni ukuthi kwaziwe ukuthi umlando wahamba kanjani, babulala abantu kanjani. Uzama ukuthi yena ehlale eclean, izandla zakhe zimhlophe, kathi nguye wabulala abantu. Uma sokufakwa amatshe yabona ukuthi kusho ukuthi kuzovela ukuthi ngabusi ngendlela right. Ngiyabonga.
Livuka njani basakazi baka Studio 7 kundawana zonke ze America khona ngapha likhona. Thina sibona umqando osusihlasile. Igama lami nguPeter. Ngisese Joseph ngithi mina. Ah lapha sithwaliswe izima. Intengo sezikhuphuke kumangalisa. Angazi kungena uhulumende lomthetho zami ukufaka uzaphathisa kodwa hayi ngendlela. Into sezidura ngakhona sibone. Uzima sinto ziyakhuphuka ziyimuva ziyaphambili njalo le mali yakho ningekho. Akuzime ebantwini abantu bathwele nzima. Lanxa bedobhile emasimini kodwa ke khonoko okuncane lokuzabancedisa manje ama basic commodities lafana labo othukela osawudo osepa konke khona kukhona amafutha okuphekisa kuzabadulela kakhulu. Siyacela uhulumende ukuthi umthetho wakhe awubambe kahle usebenze ngendlela eyiyo engceke ungaphathisa izakhamizi. Ngijike kuya phana St Joseph unjani umfundisi wamsantumbani osothi ZCC ngithi uhlaba ngalo David uvuka njani le muli yakho. Ngijike kuna ngalo St Anona lo mama mozala mina ngithi philani likhokhobe linazelele iCovid 19 ayihambanga lokho siphakathi kwayo. Siyacela lonke izinanzelo umanager uThabano kaJiyani ose St Joseph kwaBidi uDudu ngithi philani madoda lizibambe kahle.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezelemelika, lokhu bekhona kwelemelika abangafuni ukuhlatshwa ijekiseni yeCovid-19 ngezizathu ezithiyeneyo. Iningi labangafuni umjovo ngabasekela ibandla lama-Republicans. Sixoxe lesizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Del Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umnumzana uJoe Biden udeclare inyanga kaJuni le as i-action month lapho azoyenza khona wonke okusemandleni akhe ukuthi akhuthazise uzulu wonke we-America ukuthi ayovaccinate-wa ngoba yesi uthagete inyanga kaNtulikazi especially i-July 4th i-independence holiday yalapha e-America enkulu kakhulu kulapho athi yena ufisa ukuthi abantu ba-celebrate i-independence sibekhululekile. So the way esingawuthi kwenzakale lokhu ukuthi kube labantu abaningi asebe vaccinated. And i target yakhe umnumzana uBiden ukuthi at least 70% yabantu babe sebe vaccinated by July 4th mayibuya. I think inzima yona inumber leyo ukuthi ayithole ngoba kule resistance ebantwini abaningi abangafuni ukuhlatshwa i-vaccination day abangathi bayasola ngento eziningi ngayo nje abanye nje ngabangabhiliviyo nje ngakulo leli gciwane leli even though bebona ama statistics akhombisayo ukuthi ligciwane leli liyabulala ngempela kodwa abanye baya hesitate either bazitshela ukuthi bona abasoze babanje leli gciwane and njalo abanye bathi abathembi uhulumende abathembi nalama vaccine ukuthi into yonke yakhona nje kulama conspiracy theory amaningi but okusalayo ukuthi most responsible people basebeqali bahamba basibili baye bayejova i-vaccine le khona njengoba ngisitsho nje sekulama state angu-12 abalisela yabo-Maryland Massachusetts asebele over 70% abantu asebe-vaccinatile.
Ungasela ukuthi ngalokho kwenzakalayo kuyathembisa yini ukuthi igciwane leli lizahle lihambe ngabantu sebehlatshiwe baba baningi kumbe ligciwane sizabona livuka njalo ngomnyaka ozayo kumbe siphi isikhathi nje?
Mina umbono wami ukuthi igciwane leli sizophila lalo for isikhathi eside. I think lizoba seasonally njengeflu etholakala kuwo wonke unyaka nje kusiya ngokuthi kudola okunganani and sometimes futhi kutholakala ama different variants ayo iflu. So iCovid layo ngibona mina izoba njalo ngoba ama vaccines akhona lawo awukacaci ukuthi ungavaccinate uba immune for isikhathi esinganani. So akwaziwa maybe by next day or in 2 years time i-vaccine leyana iyawena off emzimbeni wakho and then imanga ukuthi igciwane leli lokhu elisasekhona ngoba baningi I think abangasoze bavaccinate so baningi futhi abanye abangalithwala leli gciwane but bengabi lama-symptom esingathi ngama-carriers ayiba-affect bona but bayakwanisa ukuthi balithelele omunye and umuntu angalithelelwa-ke lelo gciwane kungenzeka ukuthi awubambe futhi umkhuhlane lo. So mina ngokubona kwami umkhuhlane lo we-COVID awusoze uphele.
Lo-ke ngumnumzana Den Moyo isizalani seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika ubexoxa le Studio 7 ecingweni esedolobheni le Redstone esigabeni seVirginia. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 liqhubeka liqansa elizweni kulandela ubhubha kwabanye njalo abayisithupha kumanani ayethulwe izolo. Ababili abakhululwe ejele ngemva kokuvalelwa ngesikhathi ibandla le-MDC lisakhokhelwa ngumoya umnumzana Morgan Tswangirai bathi bazakuya kucele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa.